Akumangalisi ukuthi uzwizeki ikhala ngemali yokuthi kube lama by-election ngokuba labo abafanele baphe izeki imali yama by-election umbuso weZANU PF awuyiphanga izeki imali yama election. IZANU PF iyalwesaba ukhetho, iyalwesaba kakhulu, kayiwafunika ama by-election ngokunjalo, ngakho ke iza kwenza konke okusemandleni ukuthi kungenziwa ama by-election leyo. Abantu kumele bakumele khona lokho ukuthi ukhetho kalwenziwe noma kukhona iCovid noma kayikho, senze njengoba sikubonile kubomeli kalangaphingaphi bavotile kunjalo kule coronavirus. Siyakwazi ukuzivikela semalayinini, sisiyavota sivote, kubalwe abantu baye parliament baye councilini abavotelweyo, hayi ukucatha ngomunye. Kakuvotwe kungakhathele ukuthi kukwenzakalani, liyaqhubeka kaqhubeka igciwane, akuvotwe, imali ikhona, kayiphiwe izekhi, siye ekhwethweni njengalokho umthetho usitsho.
Ungathi kuphazamisa njani umbuso wentando kaZulu lokho esingathi yi-representative democracy, ngoba abantu kumele bamelwe phela kumakhansili lasephalamenti?
Vele kakufanelanga kwamukeleke ukuthi kube lesikhathi lapho kuthiwa khona umthetho welizwe kawulandelwa ukuthi ukhetho kalubi khona. Kumele sivote sisempini singekho empini, sisilwa legciwane lecorona kumbe noma yiliphi igciwane, abantu bayokhethweni. Kungabi lesikhathi lapho kulezikhexe khona ezifanele zibe labantu, kumbe kucine abantu bengekho ephalamende kumbe ekhansilini, kumbe ukhetho ludluliselwa phambili. Kumele abantu bavote ngesikhathi umthetho othi kuvotwe ngazo, abantu bayakwazi ukuzivikela ela kwegciwaneni, bayakwazi ukwenza zonke izinto okumele zenziwe. Sivote, kungabi khona isikhathi lapho kuthiwa khona umbuso lo sizowaba ngwabalutshwane abakade befanele bavote kuthiwe hayi kusatshwa ukuthi bangafa. Hayi, njengalokhu impilo iqhubeka, sisiya ezitolo, sisiya line emabhenki, singalayineli ukuvota. Kanti engathi siya line ebhenki siyathatha imali, kasilayineli ukuvota. Sivote, bangena abantu ezihlalweni bevotelwe, hayi ukuthi bahlale ezihlalweni bengavotelwanga.